Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Sanga na kwezekse ni mtuagazi ngolwesi sano mshaka 3 kunhlangula 2022 igama nguntunga milinko umo ezihamba pambili umongameli emasoni mnangagwa uthi izigebenga ezintshontsha zihlomile kanye lababulala abantu befuna izitho zokwenza imithi kumele baphathwe ngumthetho ngesandla esilukhuni. Umkhokheli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi amapolisa kumele aphenye ngokuphangisa udaba lokuthunjwa kwelunga lebandla lakhe uMo Blessing Ali. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzulu welizwe lakhe kumele abambe iqhaza aqede udubo lokubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwamacala ezigebengu ezintshontsha zihlomile eZimbabwe kanye lezigilamkhuba ezibulala abantu zifuna izitho zokwenza imithi. Umnangagwa wethule amazwi la emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana Godfrey Chanakira eHeroes Acre izolo. Ukhuthaze ababona ngokugcinwa komthetho ukuthi balwisane lalimikhuba kabanzi njalo bathethe amacala alolu hlobo ngokuphangisa ukuze izephulamthetho zivalelwe. Ubugebengu babantu abantshontsha behlomile sobubhahile kakhulu eZimbabwe. Amapolisa lamasotsha lawo alesandla kulokhu nanku akhona asebotshiwe afunyanwa elecala. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residence Association umnumzana Thembelani Dube.
Ubugebenga obenziwa ngabantu abahlomileyo ngezikhali ezilimazayo sokuyinsakavukela umchilo wesidwaba. Siyakwazi ukuthi emalangeni adluleyo lezinyangeni ezithe zadlula besisizwa kakhulu ukuthi abantu babanjiwe ngabantu abahlomileyo babathathela lokhu lalokhuyana. Siyakwazi futhi ukuthi emalokitshini achiyetshiyeneyo abantu bebengenelwa ngabantu abathwele izikhali ezigoqela amahloka, amabhemba lembhobho babalimaza abantu befuna ukubathathela khonokho okuncane ababelakho ezindlini. Siphinde sinanzelele futhi ukuthi ikakhulu kumnyaka ophelileyo kusiza kona lomnyaka baningi abantwana ababuleweyo becuywa izitho zabo ezishiyatshiyeneyo ngizo lezi zikliwi. Ngakho ke nxa umongameli welizwe esethe waphakamisa ilizwi ngakho lokho kuyinto ejabulisayo ngoba kuveza ukuthi lezo zikhalazo zabantu izakhamizi kade izizileta sezizafika ehofisini eyiye phezulu elizweni. Ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi nxa umongameli esethe wethula amazwi anjalo amapholisa lalezi zingatsha ezikhangela ngezomthetho baqinisa isandla badingwe labo bantu bangabanjwa ke kuqiniswa isandla nxa sokusethula izigwebo. Umuntu singamboni namuhla engena entolongweni simbone kusasa futhi esephumile sezivakatshela kolokana kwenza ukuthi lezo zigebenga zibe legunya. Ngakho ke ngamongameli sethulela omazwi ukuthi ukhuthaza ukuthi abezomthetho baqinise isandla. Isandla kasiqine abakhangeleyo ngokwethula kwezigwebo labo bethula izigwebo ezizakwenza ukuthi lo omunye ongabe efisa ukuthi akwenze lokhu azizwe echaqa igazi ngoba kuyabe kuyisigwebo esethusayo.
Kobulawayo kulezi nsuku ziminjani izehlakalo zobugebengu?
Kobulawayo emalangeni nje ambalwa sike saba labantu abahlaseliweyo lapha ePhumula endala bangenelo sibili bahlukuluzwa kakhulu abantu babathathela impahla. Saphinda saba lokugebenga futhi esibubalile emanyuziphepheni obenzakeleyo ngangaphambanisi lapha emganweni lapho kulojaha ochiye ehlukuluze umbe singathi ubulele untombazana wakhe kuze kwabonakala ke abantwana sebeboniwe abayi libhodabhoda endlini lapha yilelizekela khomba ukuthi lapha kungabe kulento ethizwe ngoba siyakwazi ukuthi nxa sikhangela ke indigenous knowledge system yethu izinyoni zona ezizinyamazana ziyabika ukuthize kungakho ke abantu bakunanzela ukuthi ungabe kulento laphana ngoba mangaba ajayele ukuthi lapho ongantwa kule gazi khona ekumbe kunuke okunuka khona igazi asondela so yikho ke kuze kwabadonsela ukuthi bagcine bevulile lapho bafika kuntombazana lo ukuthi kusukule sikhathi wabulawa lijaha lakhe ke lamchiya khona lapho limguzele ngengubo yibo ukudlwa ngudlwa ngesilabo kobulawayo abantu bayabulawa abantu bangenelwe ezindlini bathathelwe lokhu lalokhuyana so kunganeno ke okwezimoto ezazithatha abantu ziyabaphosa kathana sigcine ke kumaviki amabili amathathu edluleyo lapho kulo mama khona odwa wadojo laphana eKevin ngabantu abesifazana bagcina sebemphoselele kuHarare Road la ebekhanya befuna ukubamcuyacuya lokhu akamcuya khona kodwa ke akasambulalanga ngoba uyatsho ukuthi wayetshayisa emsebenzini ke wagcina bemphosele khona le emgwaqweni le esuka khona lapha eKelvin empophuma lapha so ngokunye ke ukugama okukhona khonokho abantu abayebekuveza emphakathini
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umholi we-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, uthi kumele amapolisa aphenye udaba lokuthunjwa komsekeli webandla lakhe, uMo Blessing Ali ngokuphangisa kungela hlangothi aluthathayo. UChamisa wethule amazwi la enkundleni ye-Twitter izolo. Umo Blessing ufikisa amalanga alichumi ethunjiwe namuhla kungaziwa ukuthi ungapi lokuthi uyaphila na. I-Triple C ithi wathunjwa ngumsekeli wezanu PF umnumzana Pius Jamba. Kodwa amapolisa athi lanxa ekuvuma ukuthi umsolwa nguJamba ayakulandula ukuthi lolu daba lulokwenza lezombusaswe. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-Triple C umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Konke lokhu kutshengisa ukuthi sesibuyela emuva khonaphana okwathiwa khona ngumgabe izanu vele ingabona sithwaliswa nzima ngamanye amaphathi babuyela ekudlame uMo Blessing ethe inkazana esebenzela umhlangano engabuyela emuva. Konke lokhu kukhulisa ukuthi ama-elections azaba azi kakhulu ngoba uMnangagwa labafowabo ngabathuphi babo ukuthi bonke abantu sebelandela ubaba uChamisa lebandla lakhe i-Citizens Coalition for Change. Bafuna ukuthi kungaba lodlame babe sebemisa ama-elections sebesithi is ungovernable babe sebebusa nge-presidential Powers Act ezamisa ama-elections for 7 years. Siyakwazi ubaba uMnangagwa labo babo omonzora labanye abafundisi bathi ama-election kakeme iminyaka engu-7. So into abazama ukuyifeza ukuthi kungaba negazi kube lodlame abantu uma sebebuyela emuva bathi ama-election semisiwe babuse 7 years kungala ama-election bafuna i-dictatorship bafuna i-one-party state. Ngalokho thina labantu bonke beZimbabwe sithi inkomo ingazalwa umuntu ngoba sifuna ukulandela i-constitution abantu bazikhethele abathungameli babo.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Triple C. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Asike sithini thina sinike amapolisa ithuba lokuthi baphenye kuhle uZulu la abancedise alethe ubufakazi obugcweleyo nalobuqondileyo bungela ukuthi buyelelele kakuliphi icele lezombusazwe. Kungangeni ezombusazwe lapha kuqala akuqale kudingwe ukuthi kwenzakalani umuntu lo wanyamalaliswa yini kuyini okwenza kwenzakalayo la kono kukhulunywayo ukuthi omunye wakhe wayethandana laye wasuka wenzakala ukuthi kwamapolisa ngendlela akubeka ngayo ukuthi wayesilwa kusho ukuthi ngezinye indlela asinikele amapolisa ithuba eligcwelele ukuthi baphenye kuhle bethumele impumela eqondileyo andubana abazomba ngazwe laba bawo bangene bakhulume abathanda ukuthi bakukhulume kodwa sikubonile phela sesikufundile ukuthi izinto eziningi lezi singazithatha nje sihle sigijime ngazo sikhulume okungayisiko basitshengisile Olinda Masarira. Olinda Masarira bakhulumile ukuthi izolo lokhu bona babesetshenziswa besenza izinto ezingayisizo bakhulumile even Reverend Sibanda kafihli Reverend Angelson Sibanda uyakhuluma laye ukuthi kulabanye ababethathwa izolo lokhu besetshenziswa ukuthi abakhulume lokhu lalokhu 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 injongo kuyikungcolisa uhulumende uhulumende wezanu-PF ngezinye indlela kuyabe kusenziwa yi-opposition isebenza lesinye isandla sangaphandle besenza imisebenzi naleyo ukuthi kuthiwe khona uhulumende lo uyanyamalalisa abantu uhulumende lo uyenzani konke khona kwana kusenziwa ngokunjalo kathesi ke asithintile amapholisa ayenze umsebenzi njengalokho kuvele umsebenzi omele uyenziwe kumele uyenziwe amapholisa ukuthi kubonakale ukuthi sibili kuyini okwenzakalayo ngo-Blessings Ali okungaba yingcazelo eqondileyo njalo kumele atholakale ephila kumbe efile kumele atholakale uBlessings Ali
umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezano PF. Ingatsha zikahulumende ezitshiyeneyo namuhla zizaqhuba umhlangano wokucubungula uhlelo lokwakhiwa kwedamu leGwayishangani lona elikhangelelwe ukulethela izigaba zeMathebelelendi amanzi eneleyo. Kodwa ezinye inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele uhulumende aqale alungise udaba lokuthi uzahlawula njani abantu abazadudulwa emizini yabo eBinga abasendleleni yaleli damu kulandelwa isisekelo sombuso welizwe kanye lemithetho ye-United Nations. Inhlanganiso yeMathebeleland Human Rights Institute yamanyana lezinye ezizimeleyo ezilitshumi lasithupha ezemaswingo ezeManicaland eMathebeleland laseMashonaland zalobela uhulumende zimxwayisa ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mqondisi walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa.
Isikutshoyo ukuthi idamu leli lizaba nemimpumela ethile engangayinandi ezikududulwa emizizelubini beDinga zisuswa emizini yabo ngenxa yamasi azagcina ebagalulisa okwakhathesi indlela lokho kukhanya ngani kufuna ukwenzakala ngayo ayilandeli imigomo eyabekwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke United Nations nemigomo eyabekwa yinhlanganiso yeabumeni okuthiwa yiKampala Convention iZimbabwe eyakusayinayo yakuvuma ukuthi iza kulandela ayilandeli njalo nemithetho yelizwe leZimbabwe ekhona kusekelo sombuso nemithetho enjenge ekuthiwa yipolisi ye-Union Settlement. Ngakho thina esikucelayo yikuthi phezu kwengxoxo yobonke amaminista abazabalayo ababe lengxoxo yokuthi kwenziwe ipolisi kumbe i-framework ekhangele ukuthi abantu abadudulwayo bazabhadalwa njani kuzaba njani lokulungisiswa futhi lapho bedudulwa ngoba i-Human Settlement Policy ithona akula muntu okumele adudule eZimbabwe yona leyi framework ingakaze ina okwakhathesi kuthule ngayo sithi labase bagijime phelile khona masina sibone lababelubindi bedudulwa kusetshenziswa yona
kodwa ukhona umfutho eseliwufakile kuhulumende selake laxoxisana la yini kumbe lamthumela imbiko enjalo
sasifike saxoxisana lohulumende sinto sasamthumela imbiko ngoba kunyanga ezimbili ezidlulileyo sihlangene sizinhlanganiso eziyi-16 ezisuka kwindawo ezithiyeneyo zelizwe leZimbabwe okugoqela uMathebeleland Midlands lendawo eziyi-Manicaland Masingo lendawo zeMashonaland sizinhlanganiso ezisebenza ezabelweni zikhanyeleyo nalindaba yokududulwa kwabantu ngenxa yentuthuko saphuma lalokhu futhi policy zakhe isiphepha okuyimibono ebesifisa ukukhulumela sasibanisile abeziphatha amandla ze local government ukuthi babe khona kube vala ukubuya kodwa sakwenzayo ukuthi lelo gwalo saluthatha salunika ama independent commissions
Kodwa uhlelo lololegwayi ihlangane day emlibona luphumelela njalo luletha inzuzo enhle phela ebantwini.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngowenhlanganiso yeMathebelele and Human Rights Institute. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi umongameli yeMasoni Mnangagwa uzakhetha ukomanda webutho leZimbabwe umnumzana Philip Valerio Spanda ukuba ngomunye wabasekeli bakhe. Linkundla ithi ngokubika kwake waba ngumphathintambo kahulumende umnumzana Jonathan Moyo uSpanda uzathatha isikhundla esatshiywa ngumnumzana Kembo Mohadi. Inews Day yona ibika ukuba owake waba ngumphathintambo kuhulumende kaMgabe umnumzana Walter Musembi uthi ibandla le-Citizens Coalition for Change lilakho ukunqoba kukhetho luka-2023. Kodwa uthi udubo ikuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa akalaso isibindi esasilomuyi umnumzana Morgan Tswangirai. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani basakazi beStudio 7, mina igama nguMahubo Mahlaba ngilapha eJohannesburg kweleSouth Africa. Ngibingelela labalaleli benu bonke, kodwa ngilesikhalazo ukuthi ama-voice note kalwabali libala abanye. Ngikhulumile lapha kuThanga ukuthi indaba kaMnumzana Believe Gawule leyi eyokuthi indaba itayisa mara kayiyekelwe ngoba indaba endala. Uthoni ngaleyo nkulumo yakhe? Ngamanye amazwi utsho ukuthi indaba ezindala zingabe zisakhulunywa, abantu bakithi baphela nakhona fanetshilotshela bahlezi khona bebulawa yizanu wena leyi ekhona endala umnankakhwa ekuzanu labotshiyonkwa bekuzanu. Uthi zingakhulunywa na ngoba zindala zabulawa kuseselomgabe na babulawa kuseselomgabe labo bantu? Ngicela ngene emoyeni lowo muntu uGawule mphendulane laye.
Salibonani, salibonani kuStudio 7, salibonani mbulisana amaZimbabweni wonke asekhaya, mbulisana ngaphandle kwelizwe amaZimbabweni wonke. Ngizafuna ukuqala mphelele ubhuti othi lizwe lamashoni. Izani ubhuti ayisifakanga esihlalweni, umgabe kwayena wayengusecretary weparty, wayesazi information yelizwe, umgabe wathengisa ilizwe bhuti. So uthi sikhombe imini yokuthi wathiwa ngobani ilizwe? Aa, kuzaphinda kuxake futhi lokho kuyinto. So umgabe lelizwe walithengisa yena ukuzafumana leyana isihlalo lesiya kuze kungene izandla. That's why uyabona kwafuthe ngogara at the first point. Uyabona uTongogara wafela ukuthi umgabe ukuze akwazi umgabe ahlale esihlalweni. Into yabulalisa uTongogara yiyo leyo yokuqala ma ungazi ke wena. Two, ingalandisa okuningi othinamani bafile bengamashona bebekuzapho bebengama-president ezapho bonke labo babona khona bawulo William Saruo Kura Obani. My name, I'm a showing of Balea on a attitude, but I too let because Arasa was good for Lumlom, because that you have a zap. So Umkabe and Aputa, I list what he lasts and all things. Loman Wanda Wanda in a simas to a good pig and a little scat Umkabe, a matter of secretary part. So as one banana, my showing as Lums and Nini Lizzy. Singatamashona Ganjani, yes, of course, I'm a shona, my name, I'm a shona, I'm so much shona, I won't get any silly.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani basakazi bethu abahle, sanibonani lo obingelelayo uKenville Mhlanga ngilana eGoli ngokwamatoho kodwa ekhaya ngibuya eSanitsini noma ungatshelanyeni. Ngizothanda nje ukukhuthaza nje abafowethu esinabo la eSouth Africa nanintsha yonke nje ekhona ezweni lakithi eZimbabwe ukuthi bafowethu njengoba kuza ukhetho kanje asisukumeni ngobuningi bethu sambeni sovotela iphathi esiyibonayo ukuthi inekusasaza simuseni nje ukuthi lokho esikhuluma nje kuma social media siqedelana amadata ngento engekho asisukumeni sobhalisela ukuvota abafowethu sivoteleni iphathi esiyibonayo ukuthi iphathi enekusasa le ngokukhuluma nje ngomlomo ngeke kusize ndawo inkinga yeZimbabwe siyayazi sonke njengoba sigcwele amazwe kanjena sigcwele sizinhlakanhlaka sizosipela emazweni kungenxa yeZANU PF bafowethu asivoteleni iTPC asivoteleni iTPC inkinga yeZimbabwe iZANU PF inkinga yeZimbabwe akulona ishona inkinga yeZimbabwe iZANU PF asimoseni nje ukuthi siloko sigxeka amashona sithi agcwele endaweni zakithi yeye kwasha kwacima kwathini kwathini mandebele nike naye yini nina eHarare nabona ukuthi bazongixosha yini mani yohlala khona ayikho yonke lento lena asimoseni nje ukufuna ukuqhatha isizwe siloko sithi siyadivide ilizwe sizozali akuyona into engasisandawo le asivoteleni iparty esibonayo ukuthi iparty ezosebenza.
Bona nabasakazi beStudio 7 ngiyokhuluma ngomdeba from Ethiopia ngitike nje ngiphawule ngendaba yabantu bezani ogawule labochuma laba abahlale bephika yonke into embi ekhulunywayo eyenziwa yizani bayiphika ogawule uthe mayibuza ngendaba yokunyamalala kwaItayi Dzamara wathi khona uItayi Dzamara wanyamalala ngesikhathi sikamgaso engathi kuthiwa le iZANU PF le new dispensation yabo le yona ayizenzi izinto ezinye iyazenza ngoba abantu basanyamalala namanje unyamalele lwesisi we-CCC uBlessing unyamalele lwasisi kodwa kuyo leyo new dispensation kodwa izinto ezimbi ezenzeka phambilini bathi kwakunguhulumeni kamgaso kwakuyi-government kamgaso bafanele baphendule kabaphendule kulo lahlekileyo ke manje ngokulahlekile othunjwe yimemba yabo futhi bona labo bahlala bephika ngoba sebenza ngathi kuthiwa kumbe ngesikhathi sikamgaba umgaba wayebusa eyedwe ngalama cabinet ministers engala bacebisi bakhe ngicabanga ukuthi umgaba wayelabo abantu ababemsebisa abanye abasesekhona even manje ebuholini bezani phepha abasesekugovernment namanje kuloko kuqhubeka lezo zinto ezimbi kodwa uma kungekhulunywa ngento embi bethi kona yonke into embi yagcina ngohulumende kamgaba asoqiniswe babugawuleleke lokubale kukhohlisa abantu please siyacela engabelekele sithi sikhohlisa iZANU PF siyakwazi ukuthi ingcolile vumana ukuthi iqembu le ndingcolile noma lengabe linalo sidla lesifuka kodwa iZANU PF ingcolile lokho siyakwazi akunomuntu ongakwaziyo khona lokho ukuthi iZANU PF ingcolile iyabulala iyatshontsha iyakhwabanisa yonke into.
Njani Studio 7 tingamini inkomo kwana ngapho eMalika hayi sinasiphilile ngapho eZimbabwe siyazibonga inhlelo zenu zinhle kakhulu ngibonge inhlelo owalwenza lo Abednego Pepe lo Gawule u-Abednego Pepe waphendula igawule into enhle kakhulu wayethi khona abantu abathatha izimali ebhenki ngamahuquluza wathi indaba lingababophi njengaloku ipinge othatha imali ebhenki kulama-details ukuthi kwamthethi uhambe kanje kanje hayi inkulumo yakhona ngayithanda kakhulu siyimpendulo yakhe yayihle kakhulu ngoba ugawu luyazenza.
Sanibonani kuStudio 7 sanibonani kuStudio 7 mina nginguSani Mlotshwa from Entembeni eGwanda GP2 bingelela umzali wami uNajothamo bingelela abazali bami uNamanjo bingelela umzali wami uNathemsane Mlotshwa Studio 7 siyakhala yebo sikhali sizwakala mpela wonke umuntu uyakhala kodwa inkinga into esibulala ekhaya asinama human rights if singalwela amalungelo yonke into ingaba right ngoba noma ungalunga kanjani akuna ama investors angeza lapho without besazi ukuthi akona ma human rights ngoba noma yenini bangagijima bayazi bayaxoshwa so into esibulalayo sina ma human rights for i government esiphetheyo hayi siyehlulekile lokho akekho umuntu ongazi siyehluleka sasuka ekhaya kusasengcono kodwa sikubona ukuthi ilizwe liyashabalala manje asiselazi swela ukuthi ilizwe asisenalo ngincusani mlotshwa sesouth africa egoli
abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ibika ukuba umongameli wele-Ukraine uMnumzana Volodymyr Zelensky uthi amabutho akwele-Russia aselawula indawo ye-Ukraine eyisilinganiso samachumi amabili ekhulwini i-20%. I-AP yona ithi uhulumende wama-Taliban kwele-Afghanistan usesalisa uzulu ukulima isilimo esisetshenziswa ukukhiqiza izidakamizwa ezifana le-opium kanye le-heroin. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden wethule umbiko obalulekileyo izolo ekhuthaza uzulu waleli lizwe kanye lamalunga ephalamende ukuthi babambe iqhaza kuqedwe ukubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho osokubhahile kuleli lizwe. UBiden wethule amazwi la kulandela ukubulawa kwabantwana besikolo abangamashumi phose amabili 19 kanye lababalisi ababili ngombhobho eTexas ngeviki edluleyo. Kutange khona kulomsolwa odubule wabulala abantu abane abagoqela odokotela ababili kwesinye isibhedlela eTulsa esigabeni seOklahoma. UBiden uthe kumele iPhalamende yethule umthetho ovimba ukuthengiswa kwezikhali ezisetshenziswa empini eziyingozi kakhulu ama-assault weapons. Uthe nxa kusehlula lokho kumele iPhalamende ikhweze iminyaka yomuntu ofunyelwa ukuthenga imbhobho enje isuka kwelitshumi lasishiyangalombili 18 isiya kwengamatshumi amabili lanye 21. Uthe njalo abathenga imbhobho kumele bacutshungulwe kabanzi ukuze kubonakale ukuthi balungele na ukuphatha izikhali. Phezu kwalokho uBiden uthe kumele kwesulwe umthetho ovimbela abantu ukubophisa amankampani alungisa imibhobho nxa izikhali zawo zithe zadala umonakalo. Nanka amazwi akhe.
We can't ban assault weapons as we should. We must at least raise the age to be able to purchase one to 21. Look, I know some folks will say 18-year-olds can serve in the military and fire those weapons. But that's with training and supervision by the best trained experts in the world. Don't tell me raising the age won't make a difference. Enough. We should repeal the liability shield that often protects gun manufacturers from being sued for the death and destruction caused by their weapons. They're the only industry in this country that has that kind of immunity. Imagine if the tobacco industry had been immune from being sued, where we'd be today. The gun industry's special protections are outrageous. It must end.
Lo ngumongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ekhuluma izolo. Nazi ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izigebenga ezitshontsha zihlomile kanye lababulala abantu befuna izitho zokwenza imithi kumele baphathwe ngumthetho ngesandla esilukhuni. Umkhokheli we-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uthi amapolisa kumele aphenye ngokuphangisa udaba lokuthunjwa kwelunga lebandla lakhe uMo Blessing Ali. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uzulu welizwe lakhe kumele abambe iqhaza aqede udubo lokubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Eyami impelasonto isiqalisile. Yimi, uNtungameli Nkomo.